Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuNhlolanja 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, isidumbu sikaMoyi umnumzana Morgan Tsvangirai silalisiwe emzini wakhe Highlands eHarare lamuhla, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa aduduze khona imoli.
Siyathi hayi ahambe kakuhle, lathi siyacela ukuthi hayi abakhuluma hayi abayekele siyolahla umdala wethu ngandlela elungileyo, engela ukulwisana, engela ukukhuluma okuningi. Hayi usilahle umdala wethu, so peaceful.
Ivandla lemthwakazi Republic Party liqhube umhlangano lamuhla efilabhusi emavinkilini emahole eNsiza South, lapho elisole khona kakhulu abathi kwethuselwa kwabantu nebandla elivusayo elibikwa liqhubekela phambili lithatha inombolo zama-serial numbers kulabo asabebhalisela ukuvota abona abathi yikuhlukuluzwa. Siza kuzwa eziphathelane lamasiko abatsha kanye lezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kuona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze iziphathamandla zebandla le-MDCT ukuthi zimanyane zingalwisani, kulandela ukubhubha komkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai. Ikhuluma isililweni sikamnumzana Tsvangirai emzini wakhe weHighlands eHarare lapho isidumbu sakhe silaliswe khona lamuhla, umnumzana Mnangagwa uthembise ukuthi uhulumende wakhe uzabhadala izikwelede, isikwelede esedlula izigidi ezimbili zamaRands, amadola i-R2 million, esichiywe ngumoyi esibhedlela ayelatshwa kuso eSouth Africa. Wengezelele wathi uzaqhubeka incedisa limuli aze ayengcwatshwa ngolwesibili. Yibo eBuhera. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lesiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Prince Dubeko Sibanda. Yena isiqale ngokumbuza ukuthi bemukele njani amazwi kamnumzana Mnangagwa njengebandla.
Kuyinjwayelo ukuthi umuntu angangena esikhundleni sokuba nguprime minister nxa ekuphuma uyaphiwa ipenshini. Izikhundla lezi eziphezulu elizweni bele benza njalo. Bawungafuzanga ukuthi ubaba kaTsvangirai behlukane lokwabanye, wafuza ukuthi lapho kwenziwe ngendlela efana leyabanye. Kodwa-ke ukuthi uMnangagwa singathi useyinguquko, ambona ukuthi angaba yinguquko zani ngoba ubekhona kusukisela ekuqaliseni, lapho eqalisele khona iZANU. Konke okubi lokuhle okwenziwe yiZANU abantu bayakwazi, uMnangagwa ube yingxenye yabo. So ukuthi namhlanje ungabe sokutintile ngaye kuyini, ambona ukuthi kukhona esandleni.
Sizwe amazwi amaningi ngokulwisana phakathi kwenkokheli yebandla lakho. Lamuhla bebehlezi bonke yini? Ubekhona umfelwakazi njalo bebekhona bonke na, ngoba besizwe ngani kuthiwa unina kamuyi ubengafuni abanye.
Nami nguzile kufundwa endabeni zayizele ukuthi unina kamufi kutsho njalo. Kodwa athi abone into emangalisileyo ukuthi kuthe kuphuma naku-ZTV kuphume nje iklipi yona leyo yokuthi umama lwana nangu uyahamba kumbe bengene endlini nje besiya nga, ebesezwakala khonapho intatheli yezindaba ekhuluma ngodabolo lodwa nje zwi olokuthi eqalisele ukuthi uzibani angimfuni nozibani angimfuni. Kwesinye isikhathi uyagcina ucabanga ukuthi le yinto nje ephekiweyo ngoba lo bukhokheli be-MDCT bonke namhlanje ngibubone kukhona endaweni zonke lapho kade kuhanjwa khona, kuhanjwa ndawonye lemuli yakhona. Akula lapho kuthiwe khona inkokheli ze-MDCT ixotshiwe.
Sikhulume labanye abasekeli bebandla lenu besola kakhulu ukuthi kungani isidumbu sikamnumzana Tsvangirai silaliswe e-Commando Barracks. Lina likubone kulungile?
Mina angingeke ngasho ukuthi kulungile kumbe kakulunganga, kodwa okukhona ukuthi nxa kuyukuthi ubaba uTsvangirai ephiwe inhlonipho yelizwe, kutsho ukuthi-ke ngumthetho kufuze ukuthi ngabe vele kuhambe ngendlela ohambe ngayo. Manje ukuthi ngabe ukuthi engathiwanga inhlonipho yelizwe engcwele kungaba lenkosi.
Lo isiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Prince Dubeko Sibanda sixoxela eseHarare. Ngaphambilini kwamazwi kamongameli Mnangagwa, isidumbu sikamnumzana Tsvangirai sisuswe enkambeni yamasotsha e-Commando Barracks eHarare lamhla ekuseni, lapho ebesilaliswe khona sivela kwele-South Africa izolo. Sidluliselwe emahofisini e-MDCT e-Harvest House, lapho abasekeli baleli bandla abasihlangabeze khona befola ngemigwaqo behlabela. Intathe wezindaba e-Studio 7 uMark Peter Ntambe obekulo umkhosi usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abasekeli baleli bandla bafole ngemigwaqo behlabela ingoma zebandla nanxa abanye balahleke bafika e-Robert Mugabe Square ebizwa ngokuthi Freedom Square. Abantu bagcine bebuthana emahhofisini amakhulu aleli bandla e-Harvest House ngenhloso yokuvalelisana laye. Osakhulayo umnumzana Sifelani Moyo uthi ibandla lalahlekela liqhawe elalingelankethi abetshabi.
Umdala lo ubemelela ilizwe lonke, ube umuntu othandwa ngumuntu wonke. Olwethu izilabantu, so hayi silahlekile kakhulu ngomdala. Umdala wethu usile, siyathi hayi ahambe kakuhle. Lathi siyacela ukuthi hayi abakhulumayo hayi abayekele siyolahla umdala wethu ngandlela elungileyo, engela ukulwisana, engela ukukhuluma okuningi. Hayi futhi silahle umdala wethu, so peaceful, so that the world they can see that no, ube ngumuntu omelela ilizwe lonke, ube ngumuntu ongakhethi wena ungubani, uliNdebele, uliShona, uliKaranga, ubethanda umuntu wonke.
Umgcinihlalo webandla kusabelo seHarare ngummeli wedale lephalamende umnumzana Eric Maraba uthi ibandla lakhe lenelise ukubuthanisa njalo abantu ngobuningi bakhe, abanye bezivuyela bodwa kungelankinga njalo kungela kwesabela amapholisa njengalokho obesukuvame ukwenzakala. Kube lo kuhlabela ingoma ezijeneyo ezijengisa ukusekela umnumzana Nelson Chamisa. Umfundisi uRogers Checo ongenela kulumbuthano laye uthi abantu balahlekele liqhawe njalo lanxa kulokulwisana ebandleni kusobala ukuthi umnumzana Chamisa ulosekelo.
Abanye bayabesithi asihambeni ngendlela le, abanye besithi asihambeni ngendlela le, but ukubona kwami umuntu othandwa ngabantu nguNelson Chamisa because ngumuntu who was involved in politics, lapho kwakubotshwa khona abantu, lapho kwakukhulunywa khona. Abanye babehamba betrayela ama-briefcase lokwana behlala ezimotweni zabo bengelandaba ngemhlangano usebenzele umhlangano bana babengakuthandi kakhulu. So ukubona kwami the general public abantu laba ama-grassroots people
uthi udaba lokungazwani lulula kakhulu njalo ubona inkokheli kuleli bandla zinakho ukuhlala phansi zilulungisise. Osakhulayo uBrian Sibanda ongenele umhlangano unxome ukubambana kwabantu ngokuthula losekelo lwabo.
Siyabonga kakhulu abantu, sizibuyele sodwa. Sizivele sodwa, siyaorganiza sodwa i-transport, siyazivela sodwa. Sifuna ukuzocelebrate i-life of our leader. Siyajabula kakhulu ngoba wasiyela i-platform.
UMarawa uthi umbuthano omkhulu uza kuba ngowerali e-Robert Mugabe Square e-Harare kusasa, lapho abantu abazavalelisana lo moyi ngobuningi babo andubana isidumbu sakhe sidlulisele eBuyera lapho okukhangelwe ukuthi engcwatshwa khona ngolwesibili. Ngemva kwalokhu konke kube lokujabula, abantu begida bemanyene. Ngimele Studio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Ibandla lezombusazwe liphikisayo eLemthwakazi Republic Party liqhube umhlangano lamuhla eFilabusi emavinkilini emahole eInsiza South, lapho abasole khona kakhulu abathi wethuselwa kwabantu libandla elibusayo eleZANU-PF eliqhubekela phambili lithatha inombolo zama-serial numbers kulabo asabebhalisele ukuvota. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Emahole umongameli weMthwakazi Republic Party iMRP uMnumzana Mqondisi Moyo uthe isenzo lesi sikhomba ukuthi ukhetho oluzayo alula kuthula njengokuthembisa kukamongameli Emmerson Mnangagwa.
Abantu bakithi basayesaba bemamadlodlongana bemekhatshana bemavurandini ezitolo kakhulu bakhala ngokuthi bayethuselwa yiZANU-PF ukuthi bangavotela amabandla angasiyo ZANU-PF bazathwaliswa nzima. Kodwa siyajabula ukuthi abantu basamukele ngendlela ephezulu kakhulu. Abaningi babhejile bathi bona bangeke bavotele uMnangagwa, umuntu owababulalayo ngo-83 wakhuluma wathi yena bangamahuhu, bafuna umuthi wamahuhu. Kungakho-ke abantu bakithi bathe ukukhithwa kukaMgabe bona kubancedanga lutho, ngoba iZANU isele ekhona embusweni kakhulu.
Na Richard Ncube weMahole usole kakhulu inkulumo ezenziwa ngumongameli Mnangagwa kumabona kude weZBC.
Mnangagwa ngicela kaphume ndijala kasiphumuze ngishona asalifuni nanhlala eMahole. So eThazi lapha ngawuvuli yakufika lapha balishona, hayi sempande kwalo ndlala leyiphumuze.
UMnumzana Mthandazo Ndlovu uthe kuhle ukuza kwe-MRP esigabeni sakhe.
Siyabonga iMthwakazi Republic Party ukuthi bezofika kule ndawo bezosikhulula ebugqilini, and two ebugqilini esabubonayo obesilwane esasidlile amaNdebele.
UNkosikazi Ntombenhle Dube uthe kufanele kuvotelwe inkokheli ezizaletha intuthuko.
Kususela namuhla bonke siyakhuthazana sonke sihlala lapha eFlabuzi ukuthi asihambeni siyovotela ibandla loMthwakazi. Ibandla lapha sivota khona sivotele iNdlovu, ngoba ngu-MP iloba ngu-councillor. Sifuna intuthuko, sifuna imigwaqo, sifuna ababalisi bakithi ezikolweni, sifuna amapholisa akithi.
UMnumzana Mfanelo Sibanda uthi bakhathele ngokuhlukuluzwa ngamalunga ebandla elibusayo.
Bese sizwile ngombuso khona amalungelo abantu ahlonitshwa, siphila ngokwesatshiswa. Abantu bayafoswa ukuthi beye emhlanganweni. Abantu manje kuthiwa sikhipha ama-serial number ukuze sithole ukudla. Lonyaka sivotela iMthwakazi Republic Party, sesifuna intuthuko, sifuna ukuzikontrolela umnotho wethu, sifuna izimpilakahle zibe mahala, sifuna ezikolweni kufundisa abantu bendawo ukuze ulimi lwethu lungaphi.
Umnumzana Mkhululi Nyathi uthi sekungathi bona bangabantu bokuza esigabeni sabo.
Nampa abantu bakithi bebuyile. Hayi, mina ngikwazi ukuthi umuntu uyabe esasayelene elokhu ebhizi ngakho naloko emashoneni ishoneni sihlupheka kangaka. Iqiniso lonke leli. Hayi, mina ngiyabonga, sengiyabonga, ngiyabonga.
Ngesikhathi sisiya emoyeni, ucingo lukaMnumzana Abednico Ncube belungaphendulwa muntu ukuba achasise ngesenzo samalunga ebandla lakhe acalwa ngokufuna ama-serial numbers e-BVR kulabo asebebhalisele ukuvota. Ezinye izakhamizi zithi zinyekela ukuveza ama-serial numbers zitshela ukuthi aziyikuthola usizo lokudla kumbe ukungena kunhlelo zesigaba. Yimela iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Inkomo iStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lomlobi uNovuyo Rosa Chuma, yena ofundela ezokuloba khonapha eMelika. Ngiyakwamukela kuhlelo Novuyo.
Hayi, ngiyabonga Ntungameli, ngiyathaba ukuba la.
Usanda kwethula ugwalo olulesihloko esithi House of Stone, indlu yelitshe ngesiNdebele. Akusichasisele ngalolu gwalo.
Ikhuluma ngelizwe lethu iZimbabwe. It looks mostly at history from a Ndebele perspective, njengomuntu wakobulawayo. ama characters amebhukwini ahlala kobulayo azwisisa iZimbabwe njengabantu bakobulayo amaNdebele. Sikhangela ihistory yeZimbabwe, sikhangela idabo labo King Lobengulo, Queen Lozike, independence yethu right through iKukurahundi, sikhangele futhi ama-after effects eKukurahundi, sikhangele nje ilizwe lethu right up to 2007. So it's about the family, the life of a family abahlale kuzezi-5 kobulawayo and history yabo.
Ungathi ubujongeni kahle kahle ngokuloba lolu gwalo?
You know, ngikhula kobulawayo, especially kuma-teen years, and you know, sasile propaganda eningi about history yethu, about ukuthi sivela ngaphi njengelizwe. And you know, into zangikhona eziningi zazi-exclude i-history yethu eningi, especially njengamaNdebele.
Lutholakala ngaphi lolu gwalo kulabo abangathandi ukuluthenga mhlawumbe balubale?
Ngapha eMelika actually izaba available ngo-January 2019. Kathe siliphuma e-UK, so online lingaba available, and lizabe lise-UK starting ngo-May. Kwenza ama-book reading. Kathe senzama ukuthi libe available eZimbabwe, so nzama ukwenza ama-plans ukuthi libe available. But information yonke ikhona ku-website yami, nomvuyochuma.com. Ikho lapho engiyabe ngifaka ama-updates ngebhuku le-availability.
Ulolunye njalo ugwalo olulesihloko esithi Shad do olulobe ngo-2013 lumumetheni lona?
Ushado zingambhala ngisase-South, ngangiyi-student e-South. Ikhuluma actually ngama-Zimbabweans in South Africa, ama-Zimbabweans across i-border, ama-Zimbabweans avele eGoli ebuyela ngikhaya. No, it was born from ukutshona ngi-interaction abula ama-Zimbabweans e-South, abantu bangikhaya. Le ndaba yokutshona abantu be-cross i-border ngela ama-passport, into ezinjalo ezazichaza, ezazi-interesting. Ukubonisa ukuthi abantu bethu bahlakaniphile, ba-determined, so ngadecide ukubhala ngayo. So ushado zupublishwe e-South and u-available e-South.
Ngaphandle kokuba ngumlobi novuyo, kuyini okunye okwenzayo?
Hayi, kathesi ngiphethe PhD in literature lapha e-University of Houston. So ngenza iPhD yami, ikho nje kuphele engikwenzayo PhD lokuloba. And then ngisalungiselela ukuqalisa i-book tour, nebhuku lami selizaphuma.
Uyenza le literature ye-Africa yini, njalo yiziphi ingwalo ze-Africa elizifundayo nxa zikhona?
Ingwalo esizenzile so far, one of our own is iTangalemba, Nervous Conditions, oyikhona ku-syllabus. Ungugi, Chimamanda, which you know, Achieve Things Fall Apart. So you're using Gwalesi Zvalayo.
Usuka lapo ngaitola PhD yako novuyo. Uyabu so funu kwenza ni msebenzi vano ukangelele.
Interest yami would be in teaching post-colonial literature university level. Mbona nzashala konape emelinga. Mkubege nyave mfundisa ngapundoke mpalingwa.
Ogo kufundisa vele guse mulini. Ngabona uloba enkundlini tuitu kuti umama wakho waye ngumbalisi la efundisa iMaths?
Yeah, hayi, umama ufundisa iMaths kwelo o-teacher sivilini emulini yethu. Hayi, kubonga mina ndingamini.
Lolo bekuluhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lomlobi uNovuyo Rosa Chuma, yena ofundela ezokuloba khonapha eMelika. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli, lingakhohlwa njalo ukuthi lilakho ukuthola inhlelo zethu ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. This is Ogibbs Dube with Studio 7 esethulela isiphathelane lamasiko lokuphila kwabantu.
Ngilo baba mkhulu babelo bola usenzi
yokuzuki kula madoda athenga odoli babenze omama ezindlini lapha, so licelile ukuthi siqhubeke ngalo daba lolu siyakwenza ke khonoko ecinga lapha ke ngilo sisa senkosi lo baba ezo Jesus Banda. Sihlobo zami linjani khona ngapha eNgilandi?
Hayi, siyaphila.
No, siyaphila kakhulu ke Dube, unjani wena?
Hayi, siphile kakhulu. Ngihle ke ngigijima ngiye kusisa senkosi. Ulubona njani udaba lolu mama?
Lokhu umhlangano lo vele anyway, ngoba okwenza ukuthi kube labodoli benobu kuyini omama kuthathi baningi kudluloba emhlabeni la, nxa sokufuneka odoli kutho ukuthi omama sebeyengathi. And ngalokho abodoli laba badura from into esengizibonile emsakazweni lakubo-social media. Nxa ubaba ela imali yokuthenga udoli we-R16,000 uye kulobo luyayishela
baba Sibanda. Nalo daba lapho
Hayi, lapho mzukulu siyaphambana. empilweni sivumelana ukuthi babe sibe lama choices abantu babe lokho bakufunayo. Yebo kahambe akula angeke ngikwenze lokuthi ngudoli kodwa laba the ngudoli ke angibasoli ngoba udoli at least uyabe into ethembekileyo. Labo umchiye khona umchiye khona oselelele. Buka into mama ulizisa ungasiphathi wabo yikho sosenza into baba bacine besiyathe ngodoli. Sewazi ukuthi hayi ludoli lo ungami ngedwa kodwa ngathola lo ntombazana ke uthatha umzukulu wami sebebaningi kuye. So ngakho ke udoli nxa ngilaye ngingedwa laye
khonapho ke yikho kuphela sisabantu abaningi abathi abantu besifazane abaningi abathembakali. So ungangcono umuntu azidingele nje udoli wakhe.
Hayi lokho angivumelani lakho ngitsho la kancane. Ama-problems ama-relationship akhona sibili omama labo bayaganga obaba labo bayaganga kodwa nxa singathola ukuthi sesithatha sesidinga eyinye i-substitute for ukuganga leyo sizaphelela ngakho sasa nizakubani sithi abantu abami ngamahlongandlebe nithe ngodoli kuyaphelela ngakho kuyaqala
kungabafazi
kube ngabazali.
Ye kodwa ke manje-ke nxa usukhangele kungcono ukuthi ngingatholi umkhuhlane ngoba nxa ngisithi hhayi lapha kumele ngihlale nomuntu umuntu yeni hambe ngicila ilale lapha evuke lapha lale lapha evuke lapha elala labantu bonke laba umhlaba onke lokugcwele azomphathele-ke umkhuhlane. Ngakho nxa sekungeleyo doli wami angisethuki angisavela ngikhathali ngihamba ngezijayivela ngivakathele ogogo labo bani bani kodwa ngiyakwazi ukuthi ngiyamtholeka ezilalela endlini engazange abe lenye indoda kulokuthi ngibe lo muntu lo ngithi hayi lami ngifuna ukuhlala lo muntu yena engicila.
Malume isintu sethu sithi nxa kuwukuthi umuntu uphambanisile emendweni kumbe emtshadweni kuyabizwa abobabakazi kuyabizwa umalume izimuli ziyahlala phansi ukukhulunywa kulungiswe. Singafuna ukulungisa ngokuthi siyadinga okunye eceleni vele kutho ukuthi phela kuyagcina kungasela mshado ngoba odoli laba yesi bayadura nxa bathenga okokuqala kodwa ngasoze abefuna izigqoko ngafuna ukudla ngafuna ukuhanjiswa out so ekugcineni uyabe eshiphile kodwa ngumuntu yini ongakhuluma laye xa usulezinkinga zomhlaba phela okuningi emendeni kumbe emichadweni akukho about the sexual aspect okunye you need i-companionship ungakhuluma laye thule uze uyefika mhlakaba.
Ngizazichithela isizungu ngizibambele efoni zami kulezi nsuku le-social media mzukulu ngizazidlalela ngizikhulume lo dube e-America ngikhulume lawo khona bo mzukulu ngikhulume labantu bekhaya isizungu ngangilazo ngibukele le television kodwa udoli wami ukhona ngikwazi ukuthi uphezulu ngale uzilalele o-anti labo khuluma ngabo babakazi labo malume khabatholakali ngendawo abantu sesihlala khona emazweni la esihlala kuwe akunjeni nxa ukhona apha e-Britain njona use-Britain mzukulu uyakhuluma nobani nxa ule-problem uzexoxa nobani ngoba mina thi ngikhathana njengomalumakho ngikhathana angeke ngenze ngize kuwe la ngizelungisa indaba yakho uvele kutho ukuthi laba abantu abathola lokhu sebediniwe mzukulu sebekhathele omama bavele bafohle bayeli omama sebefakela unyawo phandle lunyawo endlini hayi akusebenzi njalo.
Sizasenkosi khonapho
labo baba bayenza into efanayo labo baba benza into efanayo nxa kuwukuthi
uphume
phandle uphumele omunye ubaba ke malume lokhu
yikuthiumuntu
du uyaphela du kuye siyophelela ngabantwana bazavela nga nxa sesiyabe sesithandana labodoli yikuphela phela kwabantu
lapoem ungakhangela phela mzukulu laba abathenga odoli kakhulu labana abantu asebaphoxwayo sebe labantwana kudala sebaphoxwa ngabafazi babo umntwana yebe ngasamdingi kodwa sendizama ukudinga into engangiqeda inkanuko zomzimba ngakho udoli ungcono uyabe uya lapha ngifake ebhatri lachisa angeke ngibona bomama lani lakho konoko izigodokweni elikusebenzisayo laselidini ngamadoda la aliqilayo.
Balakolapho baba
ayelakani.
Yes, yalozodaba besolutshisa sibili kakhulu kodwa isikhathi sethu sesiphelile. Ngithatha leli thuba ukuthi mbonge usisa senkosi ohlala khona ngale eBritane. Mbonge lo baba-ke Ezra Jesus Banda khona ngale-ke la eBritane. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Ngesizwe esiphathelane lokholo silontungamile inkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje.
Uphetheni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna ukuthi sikhangele udaba olungaletha induduzo. Ngiyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe bakhalela lo owayeprime minister wethu. Bebonani kwisikhathi esihle sokuthi sikhangele imibhalo eletha induduzo. Singakhangela ku-Isaiah 53, iverse ka-3, ithi yona ikhuluma ngoJesu lapho ithi uJesu yena wayengumuntu owayedelelwa esaliwa ngabantu njalo waba ngumuntu wezinhlupheko ejayele usizi. Nxa uyinkokheli isikhathi esiningi ungafumana ukuthi ungabulakho konke, kodwa ukuhlukuluzeka kwakho uzama ukuletha inkululeko ebantwini, kumbe ukhokhela abantu, kumbe uncedisa abantu ukuthi befike kwesinye isibanga, ugcina uthatha isimo lesi uJesu ayisithethe. Siyananzelela ukuthi uJesu wayele njongo, injongo yakhe iyikukhulula abantu, kodwa sibona lapha iBhayibheli sithi wagcina esiba ngumuntu owayejayele izinhlupheko, waba ngumuntu owayehlukuluzwa. Njalo siyakwazi ukuthi wetheswa icala yena engalacala engawonanga. Inkokheli eziningi zingena kuleso sigaba. Ngiyakhumbula yena ubaba uTsvangirai odlulileyo ukuba ngumuntu owayengumuntu wezinhlupheko, owayebothwa etshaywa kwezinye isikhathi aphosase, waba ngumuntu osegulayo ekugcineni, waba ngumuntu abantu ababecwangela ukuthi ngafika kwesinye isigaba kodwa izinto asasebenzekanga ngendlela ezasichathangelwa ngawo. Ngakho kwaba ngumuntu wezinsizi. Ngawumkhangele mbona livesi ka-3 iyatshengisa lokhu. Kwezinye isikhathi-ke ngingaphabali yena lathi siyangena phakathi kwezikhathi zona ezinjengabantu empilweni, ubusuzibuza ukuthi manje uNkulunkulu ungakhi xa isimo sami sishintsha. Into engithokozisayo ukuthi sinanzelele ukuthi kulo mduduzi sinanzelele ukuthi ukhona owathwala wahamba leyo ndlela enjengathi lowo muntu enguJesu Kristu. Ngakho ubukhokheli bukaJesu ayisobukhokheli obulandela ngemuva, asobukhokheli obunika imizekeliso, kodwa yena engazange angene phakathi kwaleso simo. Sibona ukuthi uJesu uyangena phakathi kwazo zonke lezo zigaba. Ilizwi likaNkulunkulu lithi lona uhlezi esandleni sokudla sikaNkulunkulu esinxusela kuye uNkulunkulu ngenxa yokuthi yena uyakwazi ukuthi thina siyedlula phakathi kwezinto ezinjengoba naye wedlula phakathi kwazo. Yena-ke uba ngumpristi omkhulu, ungumpristi omuhle onganjengabapristi bakudala ababesiya kuNkulunkulu kodwa bengakwazi ukuthi imizwa yethu injani. Ngakho imizwa yethu yonke leyo yokuhlukuluzeka, eyokukhathazeka, eyokuzwangana kulaa muntu olendaba lathi uJesu wayithwala, njalo uJesu uyakwazi ukuyisusa phakathi kwempilo zethu. Kumele ukuthi sitholeke ukududuzwa ngalawo mazwi. Siyathandaza uba baba sithobe inhliziyo, usiduduze, usikhokhele, ulethe ukuxolelana, ulethe lokuba sibone iZimbabwe entsha ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu sithandazelo babalaleli bethu bazaba khona ukuba sihlangane ngeviki lenza.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useNisipanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile, uyalandela umculo. Yomculo ka Otis Ngwabi esithi themba kuwe. Singakehlukani ke sikhangele bezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze iziphathamandla zebandla le-MDCT ukuthi zimanyane zingaliswani. Khuluma esililweni sikamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai, yena isidumbu sakhe esilaliswe emzini wakhe eHarare. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.